Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 18 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezano PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi.
Abantu bezano konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze bakunika imvuthulukezi ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezwe lakho. Yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value enganye US$50.
Kulabantu abayithoba munembili 8 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathepeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke enkayi njengoba libona besile hlelo sethu lapha esihlangana khona ke abantu abachiyeneyo ama-community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Liyakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le yindawo efuna ukuthuthukela iye phambili, yindawo elegasi, yindawo ele-coal, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesibuka izozibona ukuthi sikhulumele abantu sibekwazi isimo esisendaweni le. Yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babona amapolisa emuva kwamandla yawo, abona amapolisa ablokiza indlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu. Ngoba esikulandileyo la eMathabeleni North yikuhlangana ukuthi uPresident Advocate Nelson Chamisa ihlangane lezi zukulwane zendawo yasenkayi leMathabeleni yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters i-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngurhulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
No, I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elithiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bekhala ngeqiniso. Ngwananzelela iCovid le kulahleke balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho ingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuthiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxoshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema ulibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokazi lase-Afrika. Busa umangala ke ma ubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kulodaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama-special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emntini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabangani ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela bangaze balichasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa yikho lokho kodwa ke abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba ma ubheka ukhetho lolu sandukedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka ebantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona abangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo Action SA kodwa ke labo abangasavotela uMalema akudala ngamahluko oyangaphi uma abantu bengasiza bonke bayovota njengalokho akade bejwala ukwenza usekelo lwebandla le-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu basemzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalo ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthuluko ezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inhlanganiso yezindaba e-site ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esiyithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama-constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele Studio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejistu ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufakiwe ivi yakho ifunayo istyla esibe sihle ulungise lenwele zakho ume uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukelwe kakhulu akutshona kuphithizela emahofisini ethu lapho abantwana bezothatha-ke amakhuphoni lawa ingathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi beregister ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukuregister ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo beregister ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengaregister ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwe igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa i-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kulaba lichumi abalithelelwe ezikolo kuthi emashonaland east bayisithupha abahlanu ngabezikolo zemathepeleland south
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanker ebithwele amafutha ezimota duzane leKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda kobulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo kobulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamachumi amabili lanye. 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamachumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Msakazi unjani? Ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isiNdebele ngani se abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha. Kaba sifuni in fact. Abantu bakithi esiNdebeleni baba le problem kwasekuqaleni. Ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphendeke isiNdebele kuyathiwa tribalistic. And into le iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamaNdebele ukuthi thina lothu limi lufanele ukuthi ngabe yilo lichabalalayo ezabanye indimi zikhulume. Kubuhlungu kakhulu lokhu Msakazi. Sekudingeka amadoda lapha eParliament azamela ulimi lwakithi kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu sodwa ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulunywe isishona kodwa isiNdebele singakhulumi. Hayi, kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukwane bakhulume odolwa bulimi lathi sikhuluma lwethu. Msakazi, linto yasilimaza ende kumele ithathelwe amanyathelo.
Salibonani basakazi be Studio 7 igama ngumbongeni wakonyoni. Yee basakazi, ngicela usizo eredweni yabantu eredweni ethembakalayo ezimsebenzi omkhulu. Ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfas Sibanda waseNkayi kodwa angazi ukuthi iNkayi yakhona yiphi yendawo. Lo ubaba bathi wayehlala endaweni yasemagwegwe kodwa anginasiqiniseko ukuthi imagwegwe leyo i-new noma i-old magwegwe kodwa bathi kusemagwegwe. Wawathandana losisa bathi nguNothani Nyoni eminyakeni yabo 2007-2008 khona lapho uthandeneni kwabo ngathi baba nomntwana. Haleluya. So sengathi umfundo obaba ngiyamdinga kakhulu yena ngwasenkaya ukuthi wayesebenza kuphangikwazi eyindawo information yolemus ngoba bathiwe lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le so mabesithi bahamba bebantwini kudingakala ukuthi aluba uyabona ubaba wakhe lo kuthiwa ngu-Elifasi Sibanda wasenkaya ngiyacela mhlawumbe ongabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifasi Sibanda cela ukuthi engithinte kule number ethi 0710963W76 ngiyabonga msakazi sengathi sewaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone indoda yakhona mhlawumbe ngabe 70 something ngabe ngabe 79 77 khona lapho ngoba udade wethu yena waye ngumuntu wa-81 so ngokucabanga kwami lokho kucabanga kwami kodwa ayeke lokubonakala emagwegwe enyumagwegwe lapha enyumagwegwe so baba subaybaba lo mntwana ngiyabonga msakazi amen
bathala kusitudio 7 njani obingelelayo nguthabancuma ofana phansi esigodini nomlayezo lapho kubaba umqondisi moya ngithi kuye upresident wethu lapha njengoba abantu besithi le nto ayenzayo ayicace ukuthi uyenzani nje kulalokhu mina ngithi kuye nje engaphela umoya akayenza into yakhe eqhubekeye phambili thina sikhona siyamsupporta siyamthanda njalo usibanibizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane esiwini ngithi kuye ubaba umqondisi moya lapha ukuthi akasukume sithathe esiwini esihlasile ngamandla laphana ukuthi laba abakhulumayo kusasa kube yibo abagijima bebonga laphana masenzile izinto zayenzeka mina ngilokuthi abantu uma ngenza lutho uma bengeyisa nje bethile into engiyenzayo ngeke iphumelele ngiyenze iphumelele so ngicela lokuthi ubaba umqondisi moya abaprove rongo laphana
ngiyalibingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli abathanda u-studio 7 viyo endebele ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhle liwuyenza nginenza kuhlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthwakazi bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathe sesibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe ikakhulu thina abantu bakomthwakazi asibe nimbumba sibambaneni sibe yintoni sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sebe sesikufuna kungabi lo muntu osifakela umgoqo kungabi lo muntu osisavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni asipheni umfokamoya indlebe zethu esilaso simlalele kuzaba lula ukuthi siphume kule yagibhithe sikhayele esikuyo kwele Zimbabwe not kind of lobithi kanye bekhezi ngiyabonga amakhomrade
ngilibingelele sizwe sakithi mina ngihlangana nincube ngilapha eJohannesburg ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha ngivumelana la i-ZANU PF mayithi ama-sanctions elimaze ilizwe engikukhangela kakhulu ikuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba efakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo kuyacacanga kusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right so kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu laba okuyibona lamhlanje asebefayithela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube lezi nguquko ezitheni so ke into fanti nga siyayibheka ngeswe lukhali yebo baqinisile impela ama-sanction wonali masi kodwa-ke ikakhulu amakhampani analawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafangishini ngoba i-ZANU PF system le iyiwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kwisystem yabo so uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotheta ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside the country
bazali labalaleli lezihlobo zonke nje ku-studio 7 abasakazi bethu abasakazi indaba ezimnandi kakhulu ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi awu lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa untungamile osithandekile bonke uChris Gande awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu hlalani njalo lingathi nabasakazi bethu lawo bonke abalaleli bengadinwa sibambane nini ukuze sisuse iZANU PF eunice bengelizweni kuphela ikunguqunusela ukuthi amabandla wonke ngabe inhliziyo onye moya munye kuze besuse isitha lesi siZANU PF undebelo okhulumayo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele iCommission ebona ngezokuthengiselana eFederal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbane obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele iCommission le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxelo landela ukwenzakala kwele Melika, uMnumzana Difa wajabhe bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden babukande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi insuku. Angibona ukuthi kungabe kuliqiniso lokho. Ukuthi kuze kufike esimeni lesesikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuel ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungezi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla wayo yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona amafutha ayisikho lapho ukuthola khona ilizwe elifana labo England, lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ukuthola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekeliso njengeEngland amafutha iwathola amazwe afana labo Norway la kubo Middle East khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesibe kiso esizabe desibheki enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelanela so isimo secorona sisayenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi, into esenze ukuthi kuthe nxa sokuqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomuntu ukuthi yilo ilizwe elilayenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapha kusenjalo babugande, intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqansa. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqanse ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura kwa mafuta. Ukudura kwamafutha alalawo mazwe afana lamazwe ase-Middle East ayiwo alo aproduce kakhulu i-crude oil. I-crude oil eyiyo egcina isizithi nxa isipurify bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani. Yiko lapho kuba lomthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona hapa kusafana lakhona ngapho eMelika ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe 1 pound. Kube sekusithi into efana le-fuel, i-fuel kungakaqalisi u-COVID i-fuel yayikubo 1 pound kodwa kathesi i-fuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungawukuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlambe omunye ukuthi mhlambe ungaduli kwe-fuel.
UMnumzana Difa wajabhe bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bemandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.